Kangelo kokobe tunamasiwa bethethe la mazo ngikunamasiwa wena
ngingalithola njani zulomuhle lapho khona endaweni zonke ke zomhlaba lamhla ke sixoxa ngodaba lokukhahlamezana ezindlini. Siyabona ukuthi kula mfanekiso emnengi elokhu ibhotabhota kunapha ke ebulenjini bokuzilibazisa etshengisela omunye umama otshaywe komunye okumangalisayo ngumkakhe kwele South Africa lo ke isizalwane seZimbabwe. Ye ukuthi nihlaziyelo ludaba lomnumzana Ezra Chisa Spanda ngibe lo mama ke unkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe kolangale ke e-Israel. Chisa nyakubingelela ba?
Ya ubingelela ngiyabonga kakhulu ke Dube.
Maphephe kunjani mama?
Ngiyaphila baba Dube, ngiyajabula ukulijoyina nami kuhlelo lwethu.
Ye, so sicase ngawe sibili Maphephe. Udaba lolu lokuthaya nezindlini ulubona njani?
Mina ngendlela engibona ngakhona baba Dube, isimo sakhona sikhanya siyamemetheka. Yazi kuzwisa usizi, kuzwisa ubuhlungu, and ngendlela okwenzakala ngakhona uyakubona nje ukuthi into yakhona ungathi ayini iyaqhubeka iya phambili. Akulunganga. Lasebantwaneni bethu khumbula abantwana mabebona kuthaiwana ezindlini kugwazwana kuvulalwana uyabona nje into yakhona ukuthi ayilunganga ayikho right.
Baba Chisa ubona njani khonokho okusanda kwenzakala?
Okutshiwo Maphephe yikho khona ukuthi inhlonipho kayisekho Dube. Into ekhona yikuthi into umnotho wezinto kumbe umumo wezinto elizweni lakithi abantu sebegcwele sebemahlani indawo yonke abaningi abakhulayo awasela sikhandezana sokuthi balawe ngoba bakazi labo khulu abasahlala komalimake komalimaba sebebomba ukukhula nje umntwana ahambe yedwa ehlala yedwa angakwazi ukuthi umfazi uphathwa njani kumbe indoda iphathwa njani ucisa lokuxabana okuningi.
Maphephe okunye kukhanya ngazani kulabanye phela labo mama kani bagangile kanye labo baba nxa ukuthi khonokho esikuzwayo umuntu ebanjwe xhaka kunje eganga pho kubanjwa njani?
Mina into engiyibona ingcono baba Dube, abantu abafunda ukuthi yazi asifane lamakhiwa. Amakhiwa mangabe uthando luphelile uyakutshela livele lihlukane. Manje thina abantu abamnyama iproblem yethu yile ukuthi sifuna ukuthi noma kunjalo umuntu usumbona ukuthi awuselala uthando lolu olwaqala lilalo kuthiwe ngiyaqhubeka for the sake of abantwana. Yabona into yakho ni ene akulunganga. Yikho ukudala zonke lezi zinto lezi.
Vumelana lawo Maphephe. Into ekhona kungaphela uze uthi sokuphelele akusela lutho. Ayazi akumelanga ufohle, akumelanga umfihlele lowo muntu. Umtshele lakhe ukuthi uthi abalungile sihlala kubo laba. Bayakhuluma ukuthi hayi sithandwa sami akusatsho kimi. Lawo ungaziphumela ngawufuna uphuma okuzidingela lowo ufuna udinga. Thina abamnyama umuntu ufela ngaphakathi. Abe lolaka futhelani azathiya omunye umuntu ukuthi azambamba kodwa ngifuna ukuthola leyo mistake ayenzayo sokucinga sizala into eyenzakalayo abanye bayabulawa wabona kwabe ngidlandise wakubulawa abantu abaningi. I think last time sigcina iminyaka le mihlanu edlulileyo Dube sokulabantu abafika 7 abafaya ekhaya bebulawa ngomkabo.
Kunzima lokho Maphephe sibili pho ke nxa abantu bebanjwa khonokho kusenzakala khonokho kumele bekubambe njani umuntu azibambe njani sokunjalo?
Hayi esikhathini esiningi baba Dube uyabona abantu kulabantu abathanda izindaba zabantu la khona ungeke mbasote labo ndaba zabantu. Abantu labo abazifundisa ukuzithoba bafunda ukuthi umuntu athanda umuntu oyedwa ngesikhathi esisodwa. Uyabona ukuthi obaba mina njengomama ngizokubeka ekuthini obaba into esengike ngayibona ukuthi obaba bafuna ukuhlukumeza omama umuntu akuhlukumeza uhleli laye endlini. Yena as long as ezobuye kuseni alale ngekho endlini wena kumele ubuhlezi umlindile. Angacabanga ukuthi kusasa umbungene kuseni endlini emadabuka kusa yikho lokho wena umama kumele ubulindile kusendlini. Kuwrongo khonokho. Obaba abaningi ezindlini lapha Dube, obaba abaningi ezindlini lapha bahleli nje labomama ukuthi kuthiwe la ema kuthiwa obaba kumbe kuhlangene abanye obaba balemizi la ekuthi kulomuzi kulomama labantwana endlini. Kodwa umuntu eziphilise okwensumbelume okomuntu ongathathanga ongelamfazi kubi khonokho. Yikho kudala zonke lezi zinto. Uyabona labomama manje umuntu zathi usithi uyahamba akuncenge kumbathi hlala uhlale kodwa uyaqhubeka kuhlukumeza ukhonapho endlini. Abantu abakwazi ukuthi yazi uma uthanda umuntu akuhlukumeza umthanda uthi uyahamba esingakubeka sithi ngesilungu baba manipulative abantu bakhona. Umuntu loyana uza kuncenga athi hlala kodwa aqhubeke ekuhlukumeza. Abanye ngabakhulumela eceleni akutshela ukuthi yena yindoda akulanto ngamenza yona. Uyabona into enjalo yikho kudala ukuthi labo mama manje sebelinda ukuthi ubaba ngalala umuntu avele athathe into ebulalayo straight ukuthi ngoba lapha ngiyazi ukuthi ngingamkhutha yini ngifile. Siyabona into enjalo.
Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Silonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe, isizalwane seZimbabwe esihlala e-Israel, lobaba u-Ezra Jesus Banda, umsakazi olodumo. Woliva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Gcina masiko
wethu.
Owakusenziwe bantu.
Gcina
masiko
wethu.
Owakusenziwe
bantu.
Kandela obaba
mkhulu.
Babe lobo logogo
wethu.
Kandela zinyezi. Ziyo wagcina masiko
wethu.
Kandela manyama.
Sina masiwa
waya wagcina masiwa
wawa.